Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abophe njalo achaya kabuhlungu inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabeZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa izibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Yintatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapolisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapolisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapolisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DBD.
Engakutsho ukuthi yingabomu amapolisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene be demonstrate ezintweni ezi affect abantu abantwana baseZimbabwe, kodwa amapolisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. Disorderly conduct umuntu azimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi ungaba disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapolisa esigodlweni zamahofisi yaweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we-hashtag This Constitution uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikundleni simasikhangela iZANU PF sikhangela iMDC mathi kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku-state house.
ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanyamazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khona pa kuma elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume esingathi ku political jacket sifocus as a country and esikhangelele ukuthi lawa ma politicians since sibanxusile bazoba khona and esikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyane wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labo kholo lwesiKristu iCivic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla zeZCTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Ama ofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapolisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sivindi umgcini sihlalo weZCTU kuWestern Region uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi ziboniswe ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ukuthi besilungisile ukuthi siyotshengisela ukudana kwedlo kathokoze kwethu ngepolicy eyalethwayo ukuthi ayimonetary policy eyalethwa ngumagutu ugovernor we-reserve bank encetsana lominista uMthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga leZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebuyile and njalo abantu bafuna ukubuya abaningi ukuthi nje izolo kusukwa nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile leyidemo. Kodwa-ke abantu abaningi abakulandelanga khonokho babuyile, abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqomoqo yasendaba leyi kuyini, sikhonona ngani? Sikhonona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminister wabo, uminister of finance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKansela Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKansela Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa. Sikhuluma nje umongameli we-union yethu uchayiwe nje eHarare, kuyasidanisa kakhulu. And ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adla kizwa imali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZCTU, abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomiti yeZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye laba mabandla aphikisayo sebesole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwenkokheli yeZCTU lokho besithi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Vukthemba Mpofu.
Uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapholisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusobe kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile e-town kuzo demonstrator ikuthi bahambe bayathatha ama leaders ze-CTU ojafethi labo mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena e-town besibona yikho kodwa bekufuna bebefuna ukuthi abantu begcine sebenza udlakela ngibona bese bevumini ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera kangcono phela abantu engasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwe-cholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo la section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifunga ihlangana egwanzula hayi lingasasebenzisi kule-cholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba ye-cholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu bakobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi khona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi khona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngakuphela komnyaka and lokho kutshengisela nje clearly ukuthi khona hayi umuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu labo abamsapoti abantu baphakathi lapha eZimbabwe nabantu baphandle and yikho ukuphambanisa ukuthi ngona intuthuko yenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Vukthemba Mpofu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC njalo ungusenator we-Matabeleland South sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. iKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga ukuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko weKFC lo uza ngesikhathi amankampani amaningi evala mihlala malanga emadolobheni atshiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amaningi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lechukela, amafutha okupheka, iflawa, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Umgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce eMathebeleland umnumzana Golden Muoni uthi athwele nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Lokhu kathesi kuyahlupha because lila amakampani amanye avalile amanye maningi they are still open but indawo ikhona lapha indawo ye-foreign currency yiyo iyahlupha kakhulu ukuthi amakampani akwanisi ku-replace ama-stocks amakampani asakwanisi ukuthenga because of i-shortage of foreign currency so u-finance minister uprofessor Mthuli kathesi use-Bali e-Indonesia IMF so we are very much sure that uzalungisa lokhu in the shortest period of time so that abantu bazaphumula we are not going to slide back into 2008 so kathesi yes kunzima akukho right because amakampani avalile abantu also they are now into speculation abantu bayathenga kakhulu so there are many number of sectors which are pushing all these problems but we hope to kuzaba right kuzalunga we are still waiting ukuthi u finance minister uzaphenduka uzahlala phansi ngaba amabhizimusi silungise indaba leyo
indaba ye foreign currency okhuluma ngayo njalo amankampani amane ngakhala ngayo ingalungisiswa njani kahle kahle
kathezi kulungisa indaba leyi what we need to do if foreign currency to be available we need to start also produce internally and also export to start to invoice amanye ezinye ama-countries it's a region and beyond but as long as amakampani they are not able to produce in full capacity if foreign currency is lahlupha for a long period of time. Okunye futhi government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli uaddressile konoko in his TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, Afrobank, they've accepted this program. So kathesi, we are praying that put our right.
Umnumzana Golden Muwoni ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMathebeleland. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko yena othi amankampani amaningi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela.
Amakampani amaningi avalela ukubana abantu bafuna ukuthenga nge-RTGS lamabhondi okuthi ubana bona bazehlule uku-restocker loba ukufaka ama-raw materials ukuthi bakhonje besebenza so bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uya nga kungaba lerethe ekanyayo ukuthi sowuyirethi or esingathi i-step rate lapho kuze kuvunyelwane ukuthi i-market siyirethi le abantu benga-operator bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholile into zonke abazifunayo behlanganisa nxakunjengakathesi okwenzakalayo amakampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungelalutho phakathi kusuthi sasikampani ayivuli kodwa kusekwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa ama-rate el-US dollar le-rand ayawa kungakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engakawi
abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano yikho esesiyibuyela khona na ngokubona kwakho
hayi okwakathesi singesaba ukuthi singayakhonakali kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomikhonomi akukakhombisi singayakhonale ikakhulu nxa yehulumende lokhu eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe yena avimba athi ibhondi le yesola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika efuel ngemali yona leyo bhondi ekonele kwanisa usinika amagetsi ngaleyo bhondi silokhu esibhade ngama-30 ngaleyo ilanga uhulumende nazayehluleka ukwenza khonoko kuzokuthi ukuthi sesingenile ku-2008
ubona eqhubeka uhulumende esenza khonoko othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani
kathesi sithembisa ukuthi yena usekhulula amabhanga le-African Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwa amadola alingana le mali zama-RTGS ukuthi ukubana kungaba le-stability ngoba iphaniki ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yes yesaba kakhulu nxa kungathiwa isisiba lidola 1:1 njengokutho kwabo hayi into zingabuyela la makampani angavula aqasa usebenza ngoba basho ukuthi bakwazi ukuthi alithole idola bezistoke belungise ama-values ngoba okuhlupha kathesi ukuthi siyakwazi ukuthi ukuthi bhondi ngalinikekelwe yi-1:1 le-US dollar.
Umnumzana Reginald Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxela e-SARRE. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele Doctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesesihlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika umnumzana Mohammed Juji wale minyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe uthunjwe namhlanje ekuseni esigodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu kodwa uhulumende uthi lokho akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezano PF endawonye lomela iBinga South edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda weMDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovember lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku-$5.5 billion phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka useboleke i-$5.5 billion. Na ubakhangela ke imali engange $5.5 billion imali enkulu okokuthi elizweni elingangele Zimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikweleke kuyini akekho ongakubona. Iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo, hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona esikhuluma ngohulumende ohamba ukuyaboleka $2 billion ku-Reserve Bank of Zimbabwe, yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku-$70 million. And esikhuluma njalo ke lo hulumende ohambe siyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo e-parliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili, yikho okusifulanayo kakukho okunye amanga nama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week, sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-Nostro account. Now ukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1-to-1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi yikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSwanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama technocrats kuma ministries akhiya njengeminister of finance iministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhona oku sincasikhangela ukuthi idakala kithi umthuli Nquzi ngumuntu oyingcitshi kulelo banga lezimali ngokunjalo ithuba ulinikiwe umthuli Nquzi nesilogani sezana uPF ngabanakazazi ukuthi sishaya njani is not a politician but umuntu owazi umsebenzi wakhe sithe thina ubaba upresident uthena umthuli Nquzi azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele whether kuyeshula laphana laphana ebelokhu ehamba lakho etshintshatshintsha kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zakufaka khona kakhulu into umumo lowo ubulimele kakhulu konke kunoku umumo wezimbabwe lowo umumo kathi ukhanya ukuthi ubuzefike ebangeni elibi kakhulu kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNquzi umthuli ukuthi ivuno usekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomo besenza ngabomo ngiyakhangela izinto ezenzakala kathesi ezokukhweza ama-price landlandlandlani kulokhu hlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ozokutshenga ukuthi kule sandla esibi kakhulu isandla singafuna ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu yebo phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle ungakhangela ngikhangele isihlobo zami ukuthi even lanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu sinobuthizo kodwa kusasiyabe sephethe umntwana sethi hayi zokukuhle sokumnandi sokukonke sokurayit but lapho kunabantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile umthuli ayenze umsebenzi wawo into esiyikhangeleleyo ukuthi umphike umthuli Nquzi asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiwo mpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke ukuthi imali ivele ngaphi izinto vele zimbi azivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu
ye mnumzana Sibanda sike sezwa umnumzana Obert Mpofu yena enguye ophethe ezezana uPF sithi thina ukwenziwa ngumthuli Nquzi lokhu asikwazi kazange asitele ngakho kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi umnumzana Nquzi waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenzani
ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Nquzi ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation address ngamtshela uProfessor Mthuli Nquzi ngathi mina uzazo resigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko ukuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp
nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo mnumzana Gawule
Chris ngiyamuzwa umdawini lapha ngiyabonga Sibanda izinto ezinye ziletha ziliqiniso sibili ngiyazivuma ngiyazamukela kodwa ke amasela Sibanda akhona ku MDC kumbe into ku MDC uzani PF wonke wakhona la ngapi le wachethe amasela akhona yonke indawo akho
amasela umehluko ukuthi awe MDC kaTshonti esikhwameni sika kulumende
njalo ngiyavuma khona ukisela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ngelingapi eliqethe ngapi lingavela
umnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla lezanu PF ube xoxa endawonye lomela ibhinga south edalele parliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili amapolisa namuhla athaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana lemaswingo lemutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yili nhlanganiso ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.